VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebicubungula udlakela olwenzakala eHarare ithi izaqhubeza iripoti le kumongameli Mnangagwa kusasa, abanye besithi iphangise kakhulu.
Umongameli siyamqhubela kusasa njengekhomishini, yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha ikhomishini nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzakwazisa nini, njengoba wazele wathembisa ukuthi nasoze enzele koko senziwa amakhomishini akudala okokuthi ayehla ngethula ingwalo bese sifakwa ekhabothini.
Ukusilela kwamafutha ezimota elizweni sekufike kusibanga esibi.
Uminista wezemali ukhulumile uprofesor Mthulu ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupplier aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumakethi yandi. So kushoda iyashoda vele ifuel.
Amapholisa ancitsha imvumo omunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Namhla iStudio 7 ilomhlangano kobulawayo lapho kuxoxiswana khona ngodaba lombuso wezabelo owe-devolution. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ikhomishini yekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante ebidingisisa ngokwenzakala mhla ka-1 kuNtulikazi lonyaka kulandela udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokudinga umongameli ithi isigqibile lolu hlelo njalo isidindisile izingwalo ezimomethe okwatholakala kulolu cwaningo eziza kwethulela umongameli Mnangagwa kusasa. Isikhulumeli salikhomishini umnumzana John Masuku uthi isifinqo salolu gwalo isamari isinikezwe umongameli Mnangagwa izolo, kodwa ingwalo ezigcweleyo ziqoqwa namuhla. Lanxa ikhomishini le ibiphiwe inyanga ezintathu ukuqhuba lolu hlelo, yona ithethe ezimbili lengxenye kuphela. Ukuphume ubufakazi obuchiyeneyo phambi kwalo ikhomishini ebone iziphathamandla zikahulumende kanye lezamabandla achiyeneyo zisethesana umlando ngokuthi onguye owabangela udlakela njalo wabulala abantu ngubani. Kwadutshulwa abayisithupha, kwalimala abambalwa, kutshengiselwa kusolwa indlela impumela yokhetho eyayisethulwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Asizweni ingxoxo lomnumzana Masuku ngokugcweleyo.
Isiqephu salolu gwalo sethulelwe kumongameli izolo okuthiwa yi-executive summary etshengisa ukuthi kwini okwatholakalayo lokuthi i-commission ibona ukuthi kwini okungenzakala. Isikhuluma kanje kuyalungiswa ukwenzela ukuthi kusiwe kulabo abadinda bakahulumende, kodwa ukuthi kuvezwe sobala kumahlabezulu wonke eZimbabwe kuyabe sekuvela kumongameli, ngoba le-commission yakhethwa ngumongameli ukuthi iyecubungula ilethe lokhu ekuzuzayo lokhu ekutholayo. Abese sitsho ukuthi i-commission leyana engayikhethayo yenza umsebenzi nanku eyakutholayo.
Iningi lithi i-commission iphangise kakhulu ukugqiba lolu hlelo.
Anga sikhuluma ngesikhathi ababesitholile sokusele nje amaviki amabili kuphela, kambe singathi kuphangisiwe ngoba kumele ukuthi ngabe kuphethwe kumhlaka 19 uDisemba kuqalisa kusasa. Ikomiti ibisebenza ebusuku lemini nakwezinye isuku lapho bekungahlanganwa khona, bona bebesebenza kuze kuye kusa. Ngakho-ke kuyafanana lomuntu oloba umhlolisi wezamanitsheni uyabungu wamahola amabili kodwa awuqede ngehola elilodwa lengxenye apase.
Abafakazi bokugcina-ke ikhomishini itholile isikhathi eseneleyo ukuthi iqathanise abakukhulumayo lalokho okunye kwakhulunywa.
Ye, ikutholile abafakazi abaningi yakwazi ukuthi bebeselula inkulumo zabo. Ikhomishini ikulalela konke lokhu kodwa idinga umcijo ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kwenziwa ngubani.
Bekulula yini ukuthi bebonisise ukuthi kwenzakalani njengoba sibonile ukuthi abantu bebenika ubufakazi obuchiyene kakhulu?
Bazingcitshi emisebenzini yonale ukwazi ukuthi ngabantu abasuka kwinhlangothi ezijiyeneyo kanye lezinisebenzi ezingaziwayo abasebenza nazo kodwa ezizingitshi ekuloveni ingwalo ezinje. Ngakho ke lokudilisisa khona ukuyabuza labo attorney general ukuthi kuyini okumele kwenziwe phansi komthetho othile phansi kwesekelo sombuso, konke lokhu yibungethi obenza ukuthi ikomishini idinge ukuthi iphume logwalo olulesisindo esihle, ugwalo oluhloniphekayo, ugwalo oluza kumukelwa ngamahlabezulu wonke. Lanxa beza hlasela ikomishini ukuthi ayiphumisanga ugwalo oluhle, kodwa bona ngokubona kwabo babubona sekuyisikhathi sokuthi balwethule. Yena-ke njengomkhokheli welizwe onguye wakhetha i-commission nguye osozakhetha ukuthi amahlabezulu uzakwazisa nini, njengoba wavele wathembisa ukuthi ngasoze enze lokho okusenziwa amakomishini akudala okokuthi ayesangethula ingwalo bese zifakwa ekhabothini.
Lo mnumzana John Masuku isikhulumeli sekhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halima Muhlante edingisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kubuya kusiba kubi elizweni njalo emadolobheni achiyeneyo agoqela eHarare lakwaBulawayo. Kutshone kulendwendwe zemota emagalajeni namuhla. Lokhu kuza ngesikhathi intengo yamafutha ikhangelelwe ukukhuphuka ngemali ephakathi we-60 cents le-7 cents kusasa. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngaleli nyathelo kunsukwana ezedluleyo esithi amafutha ezimota achiphe kakhulu eZimbabwe nxa kuqathaniswa la kwamanye amazwe. Ingcwethi kwezenotho zithi ukuqansa kwintengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi intengo yempahla zonke layo ikhuphuke elizweni, okuzabangela njalo obunzima ebantwini ebavele besidla imbuya ngoluthi. Enye yengcwethi lezi umnumzana Reggie Shoko uthi kuyadanisa ukuthi ukusilela kwamafutha lo kukhwela kwentengo yawo kuza ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho amafutha adingakala khona kakhulu.
Umumo wamafutha laba amagaraji kukhanya kulama-queue kukhanya ngani bamamafuweli bebenakho ukuthi bebezitshela ukuthi abasozilithengise le fuweli abalayo bazakuba lakho ukuthi beyithengise isikhwelile. Ngoba bakhumbula ukuthi nge-midnight namuhla ifuweli izakhwela, I think nge-6 cents i-diesel 7 cents ifuweli. So laba I think bebefuna ukucapitalize labo ngefuweli kokokumane abalakho ukuthi benze imali.
Okwamanje ipetrolo ibiza malini njalo nxa isikhwelile iyabi ngaphi?
Katesi amagaraji amaningi athengisa $43, $43, $44 between $42 and $44. So sikhangela lithiya ku-$50 no-$50 between $50 no-$54 yikho yabe sikhwela isiya khona.
Idizili yona-ke?
Idizili iyake yaku-$43 ngidala lithi $40 to $43 from $34.
Ubona ngani kusasa lapho eyabe isikhwele khona singabona yini sitholakala emagarajini? Alubana kuyikuthi imbangela emqoka bekuyikuthi abamagalaji bayigcinile bemelele ukukhwela kwentengo?
Ungakhangelisisa ayisikho konokuthi kumqoka ukuthi bebeyigcinele ukuthi khwela intengo inlutshwana abalayo. So la bebezama ukuthi benze imali ngencitshane kungakhala kubhizinesi ukuthi i-7 cents le-6 cents liyana babezayenza for free ngoba bona basebenzisa all stock ukuyithola bengawoti nge-price entsha. So ukhangelele ukuthi umuntu wegaraji ayabe khangelele ukuthi ayenza engcosana naleyo engamdonsa yegatshana kodwa ifuel iyashoda njengoba uthini ngaphambilini ukuthi uminister wezemali ukhulumile uprofessor Mthuli ukuthi baphuze ukubhadala amasupplier okuzayenza ukuthi la masupply aphuzile ukurelease ifuel ukuthi ibe khona kumarket yande. So kushoda iyashoda vele ifuel kodwa singakwazi ukuthi phela ukwenza khona okushoda kwenza ukuthi abantu esikungesithiwa iwater. So ukuthi kunormalize kuzathatha isikhathi njengakhona kana besokwenzakela futhi anto ezibe le confidence ukuthi ifuel isikwanise kuzayenza ukuthi ihulumende u-esense imali eningi kakhulu nxa ethenga ifuel ngoba kwenza tani ukuthi engazengelayo ejelisasi uzayithola kodwa nxa ukhangele vele kuzahlupha ngoba siye ekhefini le-christmas kujala ukuba ne-demand ekulu kundaba zefuel ngoba abantu balokhu kuhamba emakhefini kuma-holiday lapha emakhaya labaya endaweni zokuzithokoza. Kodwa singakhangelanga njalo khonapho ukukhwela kwefuel lokho okwenzakalayo kutho ukubana yonke into nje izavuka ikhwelile ngoba ifuel ingena kuyo yonke into ethengiswayo.
Ubona kusiba nganeno mpela sesikuliphi izinga?
kuzathatha isikhathi sise into zilungele ngoba ufuze ukunazelela ukubana into yenza kushote amafutha lokho yikubana kushota nangwayo le ngaphandle kwelizwe yameli eyethenga amafutha. So nganazela le uthi zithola kanti kuyafuzela athi sibe lezinto esizithengisayo phandle kwamanye amazwe ukwenzela ukubana siyitole le mari foreign currency. Njengalokhu sinje thina singumkhonomi odlayo kakhulu ongasebenziyo uletha izinto zaphandle esithi ku-exporter. So kuzathatha isikhathi eside into zonke lezo ezifuna i-foreign currency ku-stabilize. So ayisikho ukuthi kungavuka sokulungile kusasa or phambi kwakusasa. Kuzathatha isikhathi.
Lo umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho ubekhuluma lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa akobulawayo abikwa ethe awasoze aphe imvumo abesigodlo senye yenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuthi yenze umcimbi enkundleni ye-White City Stadium ngeviki ezayo. Amapolisa aphe izizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi ubukhosi abukho kusisekelo sombuso welizwe, lo mkhuhlane we-cholera, lezinye izizathu. Ukuze sizwe kunenga lolu daba, sixoxele isikhulumeli sikaMnumzana Khumalo, uMnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Impela ube kumele ukuthi sibe lo mcimbi owenkosi mhla ka 8 December ngeweekend ezayo. Yikho ke salandela lo mthetho weZimbabwe ukuthi sazise amapolisa ukuthi khona sizabe sivuthene ngesabatha lanelandelayo kungumcimbi wenkosi okugqokisa inkosi zembatho zayo. Ikho ke amapolisa asethe khona wona hayi akungeke kuphumelele lokho, babeka izizathu zabo emveni kokubana sihlangene kubuye abantu abavela kwa-DA kwabuya abantu kade bebathi bona izakhamizi engingabathi mina abamele izakhamizi ama-residents kwabuya wonke ama-security agents ayekhona emhlanganweni lo labe council kobulawayo. Ngikho ke bathi bona aye kungaba nzima kakhulu ukuthi khona umhlangano wethu lo uphumelele ngezizathu abazibekileyo abathi bona bona e-White City Stadium laphana kwaba lo msindo njengobana labona umongameli kwaba le bhombe laba khona kwaphosa kwalimala abantu. Yikho ke bathi ngesizathu esinjengaleso kukhanya kuba nzima ukuthi khona basivumele ukuthi khona siyenzele umhlangano. Esinye isizathu abasibekileyo ngesokuthi njengoba nathi sisiya kuKhisimusi sivala lezikolo, amapolisa azabe nomsebenzi omnene kakhulu. Bazobeka esinye isizathu esokuthi khona lento eliyenzayo manje njengoba ningekho esisekeleni sombuso welizwe kuba nzima ke ukuthi khona bathi le into iqhubekele phambi.
Kahle kahle injongo yomhlangano le ubungwane.
Injongo enkulu eyalo umbuthano uwe okwakuqala kube kuyikuthi inkosi ilezembatho zayo akade kumele ukuthi khona izigqokiswe. Ngithemba ungakhumbula la ukuthi laba ama-church labo bagqokisana izembatho zabo. Kanti ke la kithi ngaphe emasikweni lakho futhi sithi nxa ugqoka izembatho zethu kuba lo mcimbi abantu bajabule. Pho ke lo umcimbi ubuyiwona wokugqokisa inkosi yethu umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo ukuthi simgqokise thina njengabantu, simamukela thina njengabantu.
Lo ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye wenkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhla iStudio 7 ilo mhlangano kobulawayo lapho okuxoxisana khona ngodaba lombuso wezabelo ole devolution. Silentathele izindaba yethu Anastasia Ndlovu osemhlanganweni lo. Siya kwamukela kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Yebo kwenzakalani namuhla ngokobulawayo khona ngapho?
Namhlanje ubulawayo ebethe gwaqa e-Rainbow Hotel lapho okube nabahlali bakobulawayo abadlula phose ikhulu abahlafune udaba lokuvuselelwa kwamankampani akobulawayo kanye lombuso wezabelo. Abantu bathi umbuso wezabelo bawulindele ngamehlo abomvu, njalo lokuvulwa kwamankampani akobulawayo lakho bakulindele ngamehlo abomvu njengokuba kwathenjiswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho. Okusuka kukhathaze abantu yikuba umbuso wezabelo lo uzasebenza kanjani, kodwa omunye wenkokheli ezisedalela ePhalamende zitshele uZulu ukuba uhulumende ngaphansi komphathintambo obona ngezemithetho yelizwe sebeqalile ukuba bahlole bahlale phansi babhale mayelana lalo umthetho ozahola i-devolution of power uthi susiza ebantwini bekhulumisane loZulu, kodwa uZulu uthi hatshi yena wakuvele wakhuluma kubhalwa isisekelo sombuso ukuba ufunani akulandelwe khonoko.
Ye, kodwa abantu bakwamukele njani konke lokho bekukhulunywa, bazwakalebe kubanceda yini?
Abantu kukhanya kuyabanceda, njalo bathi ngabe kuyenzeka, ngabe kuvele sokuqaliwe ukuba isigaba lesigaba sonke seZimbabwe sihlale phansi sitsho ukuba sona sifuna ukuthi sizibuse kanjani, hathi ukuba kusukele kuhulumende, ngoba kungasukela kuhulumende nguyo seza bebaphawulela ukuba ufuna abuse njani, kukanti umbuso wezabelo kumele usukele phansi usiya phezulu. Bekhonona njalo lezi mali lezi ezisuka ezabelweni zisiya uhulumende, bethi uma seziphenduka ziphenduka seziyimali encane evele ingathuthukisi ngitsho isigaba.
Ye, okokugcina uthebe kule nkokheli zedalele ePhalamende enyeke yakhuluma, yiziphi njalo ezinye iziphatha amandla ebezikhona njalo kuyini ezikukhulumileyo?
Watson, lo msekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubaba uKhambarami, lesikhulumeli sebandla lezaphu uIphithile Maphosa, le ngcithi yezomnotho esebenza eNAS uNqobizitha Dube.
Ye, wonke abakukhulumileyo kuyini okumqoka ongathi bakukhulumile njalo ongakukhulumanga kuqala?
Engakukhulumanga kuqala abathe ukumqoka kakhulu yikuba i-devolution of power kumele icace, hathi ukuthi uhulumende na ayikhokhele, ngoba uhulumende engayikhokhela izakwenza ukuba isigodlo seHarare siqhubeke silokhe sinotha ukudlula ezinye izigaba. Bakhuluma kakhulu ngelupane esike sahamba khona sakuba lomhlangano ukuba uhulumende uthi ilupane lidolobho, kodwa okuselupane kuzwisa usizi, akula migwaqo, akula zibhedlela, amahofisi lawa wacaci, izakhamizi zakhona lezibhekane lodubo lwamanzi lamagesi. Okusuka kuphazamise uZulu ukuthi uhulumende uzathi ukhuluma nge-devolution of power kanjani, uzabela kanjani lezo zigaba ezivele zisazakala ukuba ziphansi kakhulu. Ngabe mhlawumbe nxa sokuyikuthi kwabiwa imali lezo zigaba ezingathuthukanga ezisobala phambi kwamehlo kaZulu ziphiwe imali ethethuthu ingafanani lalenye ephiwa ezinye izigaba?
Yebo ke, siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo Anastasia.
Ngiyabonga mamhlanga.
Lo ke yintathe izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ke esixoxela ngomhlangano kobulawayo lapho obekukhulunyiswana ngodaba lombuso wezabelo i-devolution lokunye. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamuhla ngo 8 kusiya ku 9 ntambama. Lamhlanje siyabe sihlaziya umumo oselizweni, ikakhulu ukusilela kwamafutha ezimota. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphatha amandla zakwele Russia zithi uMongameli Putin uza kuba lomhlangano oyimzuzo emlutshwana ngasese womhlangano we-G20 wenzelwa kwele Argentina. Ngemva kweminyaka eminingi bephila bengelamaphepha, iziphepheli zeSenegal ezihlala kwele Guinea-Bissau sezize zaphiwa izithupha. Abanye bale minyaka elithumi behlala kulelo lizwe ngemva kokubaleka kwele Senegal esigabeni seCasamance. Izifuyo zezakhamizi zesigabeni seMandebeleni seziqalile ukucuba njalo zibhekane lendlala kulandela ukuphuza kokuqala kokuna kwezulu lanxa nje abalimi sebethole inhlanyelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale eLupane.
Isakhamuzi seLupane njalo engukhansila wemachia kuward 15 eLupane, umnumzana June Mpofu uthi sebephiwe inhlanyelo njalo bafundiswa ngokulima ngamanzi ezulu loba emalutshwane.
Ya kathesi ke njengabantu abasebekhangelela ukuthi balime izulu seliqalile, bakhona asebamukelisiwe okulimisa bencedwa zinhlanganiso ezisincedayo ezinjengabo litsi obo World Vision, bathi nxa bebuya bengena ezigabeni ezabelweni sihamba silabo bayasixhasa bencedisa izakhamizi ngokuzihlomisa ngokomoya omkhathi ukuthi umoya omkhathi lo khona ukhangela ukuthi sizakuba lezulu elilutshwana. Ngokunjalo bakhuthaza izakhamizi ukuthi balime izilimo ezinjengabonyawuthi, amabele okungadinga amanzi amaningi ukuthi lanxa izulu lingaba lelutshwane kodwa bakwanisa ukuthi bavune.
Umlimi wenkomo umnumzana Matthew Sibanda uthi inkomo seziqalile ukucuba ikakhulu ezimithiyo zisindwa ngamathole njalo lokudla kwezifuyo okuthengiswayo sekudula.
Ezifuyeni kumi ngesimo esibi kakhulu, izakhamizi konke nje lama-farmers sebephelelwe izifuyo. Izifuyo ziyacuba, izulu liphuzile ukuna, lokho elingakani izulu lakathe ezindaweni eziningi, lokho nje lihamba lisina qaqa. Kodwa okukhona ukuthi inkomo zabantu sezicubile ngokuningi, ikakhulu ezimithiyo ziyasindwa ngamathole bese zicuba zihluleke ukuvuka. And ama-farmers konke labantu nje i-community kayila mali yokuthi yenelise ukuthi kuthenge i-stock feed. I-stock feed isikhwele enye indlela esabekayo.
Umnumzana Mqhelisi Sibanda osuka eLupanda eLupane uthi izulu belingakaqalisi kodwa inhlanyelo sebeyitholisiwe loba nje abantu sebelima inhlanyelo zemakhaya.
Okay, izulu belingakaqalisi like lafefeza nje kodwa ke okwenhlanyelo yebo kambe abantu balawa ma-10 kgs ona la abaholayo abanye nabanye. Then okwenzakalayo ukuthi vele abantu abaningi sebezilimele inhlanyelo zemakhaya zina lezi lanxa zingathengiswa kakhulu e-GMP kodwa kutsho ukuthi sebesenza nje ukuthi benze ukwenza ukujintsha i-butter trade ngawo lawa amabele.
Unkosazana Juliet Sibanda isakhamuzi seShabula uthi inhlanyelo itholwe ngabanye yena kayitholanga.
Hayi, kuthole abanca abalutshwane abaningi abatholanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi inhlanyelo ifikile kwabanye loba nje izulu seliphuzile ngoba ngalesi sikhathi bayabe sebelimile.
Kade sizulu lenhlanyelo etisikwe zindawo inhlanyelo ifikile yena leholiswa abantu kodwa izulu alikani kahle masimini utshengisa ukuthi lo nyaka liphuzile emnyakeni kanxa utshalisa isikhathi nje sesiqalisile ukulima.
Unkosikazi Grace Ngwenya uthi abakafaki inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kazange ayithole.
Hayi, ukhanya kulobuhlungu sikile ngoba kasikaqasile lokufaka inhlanyelo phansi njalo lenhlanyelo kasizitholanga.
Ababona ngezomumo womkhathi sebethembise ukuba izulu lizakuna ngemfanelo loba nje ezinye indawo seliqalile. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo Woza Friday intathele zindaba yethu Ezra Chisa Spanda uxoxa lomculi wengoma zamaskandi uMthabi Sigumbo owazakala ngokuthi nguGomane ekwele South Africa.
akujwayelekanga ukuba labahlabeleli abaningi abadabuka etsholotsho. Abantu abaningi bazi umuyike ofanya nadube isikolo sejwane. Kulezi nsuku kulo zinja ziyamluma. Kukanti ke namhlanje ke sikhona ngale tsholotsho lejakalalo elisakhulayo okwamanje licathula lisezantsi Africa.
Baphela abantu emhlabeni kuba senze nina.
Obingelela umthabisi gumbo umfana oqhamuka lena tsholotsho umfana nje okhule ngenhlonipho okhulela usemakhaya wafunda khona emakhaya umfana nenhlonipho enkulu kakhulu lapha emculweni ngibizwa ngelikangomane ukuthi ingomane mhlawumbe abantu bengadideka ukuthi ingomane isithakazelo sethu isitemo leso
umculo kangomane yena-ke ulamadlala adese wakhiphile njalo wamenza wangena kulezi-ke ezomculo umuntu amthanda kakhulu
asemabili ama-albhamu elakuqala lalithi uchungechunga laliqukethe nje ingoma ezimnani impela ingoma ezilomlayezo ezakhayo wathi impela nje nawe uma ungazitholela lona cha uyabhema ukhona enesibili lithi lona kufa senzeni na naniyabona nje umhlaba ngathi uyashabalala abantu bafa imidlana malanga umuntu wangithatha impela ngithi wangibeke emculweni ngathi ubaba ngoba ngithe ma ngikhula bengilalela nje ingoma zikabhekumuzi ubaba bekathenga amakhasethi hhayi ama-CD bekungakafiki isikhathi sama-CD bekwamakhasethi besilalela kakhulu nje amakhasethi kabhekumuzi
Wena satani uqalekisi wena umbuso wakho Kasi inkosi yaqalekisa mayitheni yaqalekisa Wena satani uqalekisi wena umbuso wakho Kasi inkosi yaqalekisa mayitheni yaqalekisa
Uhlelo Woza Friday Mumbo Money Yena ke ungomana usebenza labanye abantu phela ekukhipheni umculo omnandi kangaka kodwa ke kunesikhalazo
Uma CD wami ngisebenze nomfowethu akithi ngale Zimbabwe Ngoyeni impela nje ongisizayo kwezinye izinto. Isidi likangomane abantu balamukela kakhulu futhi bayalithanda impela. Ngendlela nje abasapota ngakhona. Basapota impela nje kuya ngokuthi kusuke kushode inkampani. Ngithi nje ukuqhashwa mhlawumbe nasemcimbini, nasemcimbini ekhokhelayo. Kuseseyimvela kancane. Mhlawumbe uma kungabuya nje kuqine lapho. Hayi ngingabona impela ubuhle bendlela abangamukela ngakho.
Bakulalele etsholotsho bakulalele ezimbabwe yonke jikelele bakulalele ngasemzansi wengomane ulelizwi bani ofuna ukulinikeza abantu abakulalele ngalesi sikhathi
ubathandi bomculo kangomane nabawuthengayo nabalaleli nje bakamasikandi nithi bafowethu aningapheli mandla ngokulalela umasikandi liqhubeke njalo nesixhasa ukuze nathi siqhubeke njalo sizenzela zona into ezimnandi lezo angikabi naso isponsa mhlawumbe angikabi naye ino manager kanje into ezifana nalezo into ezifana namankampani kusesenzima ukuthi ngifake ama-CD e-store ngoba kwezitoro ezinye babuza indaba zamankampani into ezifana nalezo so kunzima ukuthi CD ulithole e-store i-CD isatholakala kungomane le induna zakhe kusiyale
ungomane uyafisa ukuthi abantu bamthinte bakhulumisane naye ngokuthenga-ke umculo wakhe
o noma nje ngithi angiyishiye mina inamba inamba yami ithi yona 08444 311 74 ngitholakala lapho ke naku WhatsApp uyangithola naku Facebook mhlawumbe uma wabo odinga ama CD kangomane ngomane masikandi music uyakwazi ukungena kuleyo page mhlawumbe usithole lapho ngisibonga kakhulu impela bafowethu bonke abathe basiza ngagcina ngifinyelela ivoice yami la kulo msakazo lo
luhlelo lwabantu uhlelo olujonge ukuthuthukisa abahlabeleli bakithi Namhlanje kulolu hlelo waza Friday besilo ngomane ora namhlanje kwanele bakwethu
Siyibonge uEzra Chisa Spanda obexoxa nomculi kaMasikandi uMthabisi Gumbo Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.